Exoxa le Studio 7, umnumzana Qobo Mayisa, omunye wabaqoqela umhlangano, uthe impumela yomhlangano lo, ikuthi abantu beMathebeleland bafuna kube lombuso wezabelo i-devolution, okungabangela ukuthi ubandlululo lwabantu beMathebeleland luphele.
Kufanele kube nalokhu ngesilungu esithi yi-social inclusion and equalization. Abantu beMathebeleland siyazi ukuthi basisikele eceleni, bahlala besichenga ezintweni zezwe. Bathi kufanele silingane sonke nini ilizwe lonke, sifanane, siphiwe imfanelo, i-support yonke evela kuhulumende ngendlela efaneleyo.
Umayisa ugcizelele wathi kumele udaba lokuxolelana lokukhumisana umlotha lukhangelwe ukuze udaba lwe-ground luphele emlonyeni wabantu, njalo kulungiswe ezomnotho amakampani avalwayo avulwe.
Indaba esegudwini lapho eMathebeleland siyazi sonke yindaba ye-national healing and reconciliation. Kufanele kube le-program ezavumela ukuthi i-National Peace and Reconciliation Commission iqale umsebenzi wayo. Umsebenzi wayo ngokupholisa izilonda zonezi zabantu abalimazwa yinto ezimbangazo.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela amalungelo oluntu engoweGwanda uthi umhlangano lo wawuhlanganise amabandla lenhlanganiso ezizimeleyo, njalo sokuzabhalwa iphepha elilembono yabantu bonke elizahanjiswa kuhulumende lenhlanganiso ezifana le-SADC le-AU.
Sihlangene siyiMathebeleland nje ama-organization lamaningi kwahamba kuhle siyimede ama-resolutions okuthi yonke imboni yafakwa ngabantu emhlanganweni lapha yasayithatha sayibhala phansi. Njengoba injalo sesizabhala-ke iphepha elimele imbono yabantu beMathebeleland jikelele, sesizayidlulisela phambili iyofika kumongameli welizwe lawomanye ama-organization.
Omunye wabantu abakade besemhlanganweni unkosikazi Thobekile Moyo owemadobo uthi ukhangele ukuthi uhulumende omusha alungisise kakhulu ezomnotho ukuze uZulu weMathebeleland athole imsebenzi.
Mina ebengukhangelele ukuthi uhulumende asivulele amakampani lathi sikwanise ukusebenza, ngoba bengikhangela ukuthi ngesikhathi seGugurawundi sasuka sayahlala emakhaya. Ngakho emakhaya kwangikhona kuhlaleki, akula msebenzi, abantwana baya befuna ukuthi baye esikolo. Kodwa selifisa sibe ukuthi nje umna ngagweqala, so aqalise kuhle lathi asikhangelele eMathebeleland asivulele ama-industry.
Kumaviki amabili adluleyo kube lomunye umhlangano kaZulu eHarare ofana lalo, kodwa uhlaziye izifiso zikaZulu welizwe jikelele afisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa azikhangele. Izifiso lezi zihanjiswe e-ofisini kaMongameli Mnangagwa kuviki edluleyo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.